Faro, ndini wenyu, Blessing Zulu.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 18 kumabasa 2021 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuba babambane eZimbabwe njalo uncoma uhlelo lwe-National Youth Service.
Regarding youth development and empowerment, government successfully reviewed.
Mayelana lohlelo lokuthuthukiswa kwabasakhulayo, uhulumende sekhangelisise kakutsha lolu hlelo njalo sephendukise uhlelo lwe-National Youth Training Program.
Kulabanye abathi kabathakazeleli usuku lukazibuse ngoba bayancindezelwa kwele Zimbabwe.
Ezokwenzakala la o efunakala la ikuthi nje ilizwe linqunywe phakathi.
Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi balwela ungaqedakaliyo.
Yonke into ifahlakele, singakholisani kambe elizweni eselile mgwaqo edabukileyo.
Kodwa abakumandla lezanu PF bathi kuningi okwenziwa nguhulumende kusukela ngomnyaka ka-1980.
Kamnandi sikhule abantwana beZimbabwe sebenakuthi labo bazibonele ukuthi baselizweni labo.
Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lasikhombisa asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lasikhombisa asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane ezingamajumi amahlanu 35,806 sebehlatshwe okwesibili amajekiseni anjengeye-Sinopharm. Luthi eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane lengxenye 1,552 asebabulawa umkhuhlane we-COVID-19. Abantu bafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 37,699 sebehlelwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Sokwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu babambane eZimbabwe ukwenzela ukuthi kuguqulwe umnotho welizwe obungathuthuki ngemfanelo eminyakeni eminingi edluleyo. Ubathobile Masuku usethulela lolu daba.
Mnangagwa wethule amazwi lanamhla e-State House eHarare kunanzwa usuku lukazibuse phansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 41, Together Growing Our Economy for a Prosperous, Resilient and Inclusive Society. Uthe kumele abantu bakhanyele obekusenzakala elizweni lokwenzakala okwamanje ukwenzela ukuguqula umnotho lokunye. Uncome lokuvuselelwa kohlelo lwabatsha olwe-National Youth Service olwesatshwa ngabaphikisayo abathi lusetshenziswa sonke isikhathi kusenziwa ukhetho eZimbabwe.
Regarding youth development and empowerment, government successfully
mayelana lohlelo lokuthuthukiswa kwabasakhulayo, uhulumende sekhangelisise kakutsha lolu hlelo njalo sephendukise uhlelo lwe-National Youth Training Program. Lokhu kuzaletha indlela ebanzi yokuthuthukisa abasakhulayo ngendlela ehlanganisa inhlangothi eziningi. Lokhu kuzaletha ukongiwa kwabantu abalolwazi njalo abathembekileyo bekhuthele lokuthanda ilizwe labo. Lolu hlelo luyabe luzaletha ukubambana elizweni.
These provide a broad framework.
Umnangagwa uphinde wathi uhulumende wakhe ufisa ukuhlonipha ngemfanelo bonke abantu abalwa impi yenkululeko lababeyisekela. Uthe lokhu kugoqela ukulungisisa isithombe sikambuyane handa esizakhumbuza abantu ngokwenziwa nguye kuqala ukulwisana labamhlophe. Uphinde wathi abantu akumelanga besabe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba awokulwisana legciwane le-COVID-19. Uthe amajekiseni asetshenziswa eZimbabwe ahlolwa luhlangothi olukhangelane lemithi olwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe. Ngomhlabathi owaphiwa abansundu, uMnangagwa uthe uhlelo lolu kalusoze lubiselwe emuva ngoba luthakazelelwa nguZulu. Bakhona abancome amazwi kaMnangagwa labanye njalo abathi luqakathekile uhlelo lwabatsha olwe-National Youth Service. Omunye wabo unkosazana Yolanda Chuma.
Mina mboni ngani nxa uhulumende engafaka uhlelo lolu olwethu abasakhulayo kungasisiza ngoba khathesi ungavele uphushe i-A-level nxa ungazange uthole imali yokuqhubekela phambili ugcine uvula umsika vele. Uthi lalabo abaqedile ema-university abatholi imisebenzi kugcina kungasakhanyi vele umahluko phakathi komuntu oyenze kuhle esikolo lo ongazange akafunde. Ngibona engani i-training program laser sinceda njalo sike sezwa ukuthi akulafize but ngalokho ngibona ngani impilo yomuntu wonke omusha isingathuthuka iye phambili.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, uthi ibandla elibusayo selilungiselela ukhetho luka-2023 ngokuthi abantu abatsha laba kube yibo abazethusela uZulu ukuba akhethe njalo ibandla elibusayo.
National Youth Service ayisiyo yelizwe. I-Partisan National Youth Service ezana sebe-introducer futhi bonabana ama-green bombers okuthiwa ngama-bordergaze abantu abafundisa ukuhlukumeza abazali babo. Siyabazi bashebenza into ezimbi, siyamangala sebefuna futhi kuhle kuthiwe bafake emsebenzini senzele ukuthi bavothele bathusele abazali ukuvothela izanu-bhefu loko sithi hhayi asikufuni kudemokrasi.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, usola isinqumo lesi esithi abatsha bazafundiswa ukuba yizikliwi.
Ihlelo lwe-National Service in a normal country asohlelo olubi. Uzakhangela ukuthi kwamazwe athuthukileyo uhlelo lolukhona bebe, kodwa kwelakithi kweleZimbabwe uhlupho ngalolu hlelo lwe-National Service ukuthi ZANU-PF ithatha amathuba ifundisa abatsha ukuba yizidlova, ukuba yizikliwi, betshaya abadala ikakhulu ngesikhathi sama-elections. Njengoba nje sinanzelela ukuthi sokusele iminyaka emibili ukuthi kube ngama-elections, iZANU-PF sihlilungiselele ukuthi laba abatsha baqeqetshayo babe bazatshaya abadala beba-intimidate ukuthi bebe lokwesaba nxa kuzathi ukuvotwa ngo-2023 abadala besebevotela lona ibandla leZANU-PF.
Kusenjalo umnumzana Nelson Chamisa wethile umbiko namhla esithi kunzima okwenzakala eZimbabwe. Isikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Sibanda uthi uChamisa uhlutshwa ngokubhekane loZulu.
Umongameli uNelson Chamisa uthi yena ukutholakala kukaZibuse asukela ekusebenzelaneni ndawonye kukaZulu weZimbabwe nezinkokeli ebezikhona ngaleso sikhathi kodwa njalo umongameli usuke wakhuluma ngokuthi uZibuse lo akasalethanga inguquko ukuthi kulokhu kulabantu abasemajele ababotshelwe ukuthi bebakhankasela ilungelo labantu. Ukhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi ahlanganyele asebenze ndawonye laye kuze kutholakale uZibuse ogcweleyo.
UMnangagwa uphinde wabika ukuthi umnotho welizwe uthuthuka ngemfanelo loba kulomkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabanye abantu abathi abathakazeleli uZibuse ngenxa yokubandlululwa. Abanye babo bathi kuza kuba lempi eZimbabwe nxa bebandlululwa ngabadabuka eMpumalanga. Kodwa kulabanye abathi okwenzakala elizweni kulungiswa ngomlomo hathi izikhali. Unumzana Leonard Dube ngomunye wabathi sebekhathele ukukhahlanyezwa ngabadabuka eMpumalanga.
Into ezokwenzakala la o efunakala la ikuthi nje ilizwe linqunywe phakathi. Manje ukuthi izwe linqunywe phakathi ayikho indlela ebhoda ngale. Indlela kumele ukuthi idlule khona lapho kumele ukuthi idlule khona. Indlela leyo sizoyihamba kanjani wena zwakele kungazange kuyiwe empini ngoba ngaphandle kwalokho ayikho indlela ebhoda ngemuva.
Umnumzana Pastor Mwili Magwizi okunhlanganiso yeZipra Veterans Association uthi kulusizi okwenzakala eZimbabwe.
Thina esalwayo empini sathokozelela ukuthola uzibuse. Kodwa ke sisitese sinanzelela sesibona ukuthi hayi uzibuse simtholile eminyaka siyedlule, kodwa inkululeko sibili kayikho. Akula nto namhlanje singayikhangela sithi siyakholisa yona, kambe yonke into ifahlakele. Singakholisani kambe elizweni eselilemgwaqo edabukileyo? Singakholisani kambe elizweni eselingasela mali, ilizwe elingasela kudla, ilizwe elingasela msebenzi? Zonke izinto seziphelile, zibhidlakile.
Umagwizi uthi bayakhala bonke abalwa impi yenkululeko kanye lozulu.
IZimbabwe kayiseyilo lizwe lelani esalilwelayo. Sibuhlungu kakhulu thina amalwe icatsha ukuthi namhlanje yebo kambe kungabe sesikhangela nozibuse, kodwa singakhululekanga. Sidinga inkululeko. Inkululeko izokuza kusasa. Kungcono sisebenze bantu beZimbabwe ukuze inkululeko ize. Ngoba kathesi sithunjiwe. Sithunjiwe ngabembi begolide, sithunjiwe ngabembi bemhlabathi yethu abayibuthayo befake ezikhwameni zabo besidla beyibo bodwa.
Abakubandla lezaphu abasuka kumanyano webandla leZANU-PF leziPF zaphu bathi kabalunanzi usuku lukazibuse. Umnumzana Patrick Ndlovu, umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezaphu ezansi yakweleZimbabwe, uthi bayahlupheka abantu phansi kukahulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Njengeqembu lezaphu ilanga lokukhumbula inkululeko asawonti lisaqakathekile empilweni zabantu, ngoba abantu balambile, abantu abasebenzi, abantu bayadubeka. Akula muntu nje olesikhathi sokuthi angacabanga ukuthi ukhululekile, ngoba khathesi sesibona abantu sebeze bekhumbula ukuthi le Gibhithe sasukuyiRhodesia kwakungcono. Sebengani sebeze bekhala abantu beZimbabwe njengabantwana baka-Israyeli bethi kungangcono uMose babisele eGibhithe ebugqilini ngendaba yesimo sesizwe esesikuso. So thina njengeqembu lezaphu silokudana okukhulu ngaleli langa, silokudana okukhulu ngegazi elachithekayo elabafowethu, ukuthi igazi labo ngani selizeneze liyachithekela amanga nje. So lilanga esizwa ubuhlungu kakhulu ngo-April 18 ngoba abantu bafela izeneze.
UNdlovu uthi abantu kumele bazikhulule.
Sinika abantu ithemba lokuthi ngabathatha amandla abo bazilwele khathesi uhulumende lo, bazikhulule uhulumende lo wencindezelo wabantu abamnyama, njengoba bazikhulula uhulumende wencindezelo wabelungu. Abantu abathatha amandla ngoba ngawabo.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF uthi bakhuluma ize abantu abathi kumele kuqhunywe ilizwe ngenxa yokuthi bakhahlanyezwa yilabo abadabuka eMpumalanga.
Ilizwe leli ile sisekelo sombuso walo ochoyo ukuthi limi njani. Zimbabwe is a unitary state, yiko kukhona kusisekelo sombuso. Kanti laba sebesithi ilizwe kaliqunywe, liqunywa njani ilizwe leli? Njoba vele ilizwe leli yilizwe lilodwa elilemhlobo etshiyeneyo yabantu, alisoze liqunywa ngabantu abazikhulumela nje inkulumo zabo zebhawa, laba abakhuluma into zabo abakhuluma into zabo ezingaqondanga ezokuphambanisa ilizwe lokudivide abantu. Njalo nxa bekhuluma ukuthi abantu bazakwale kuzaba lempi, impi yakhona lobani, bazayenza lobani impi yakhona, kuba ngulwelwane.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Balaki Nkomo okubandla leZANU-PF othi kunenge osokwenziwe libandla leZANU-PF kusukela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980.
Umuntu angavota abezamaplazi amakhulu anyalazi atho sesikhala futhi kwezembiwayo esingathi ngama-minerals. Umuntu omnyama wayengafuna kamkanje sikhululekile. Abantwana beZimbabwe sebelakho ukuthi labo bazibonele ukuthi baselizweni labo, njalo sesiwuthatha futhi kokuvota into encane babengavoti bavota. So asikukhaleni ukuthi usuku lolu luqatheke kakhulu ithi thina abantwana beZimbabwe.
Umnumzana Mdulisi Hanana okunhlanganiso yeDumiso Dabengo Foundation uyakuphikisa lokhu.
Khathesi umkhonomo wethu uyantenga-ntenga, imali yethu ayithenga isebenzi kwamanye amazwe, abantu abatsha abasebenzi. Uzathola ukuthi kulo muntu owazalwa mhla sithola uzibuze la namhla ongazaka asebenze. umhlabathi kasilawo sezandleni zezano sibuswa izano lochuku eyabulala abantu bakithi kakhulu hlanga lemathebulo wamathabulelendi ngegugura hundi kuze kube lanamhla indaba yakhona iyanyathezelwa abantu kababhadalwanga abantu kabaxoliswanga amathuna abo babamkhulu labo bababethu abafa igugura hundi lokhu bayankangcwatshwa akulazibuse esingamjabulela kumbe singabhiyoza ngakho sithi hayi sithole lokhu lalokhu lalokhu ya.
Lo Dube laye uthi akusoze kube lokuthula eZimbabwe kuze kulungiswe umbhuqazwe wegugura hundi.
Awukho umuzi nowodwa eMathebeleland ongathinthwanga igugura hundi. Ungakhomba nje ukuthi laphaya badlwengule umama wakhona lapha badlwengule intombazana yakhona lapha kwabulawa abafana banje kwabulawa ubabonje kwenziwa lokho inkululeko yaseZimbabwe ukufika kwayo it was the replacement ye colonization yabelungu kwasa colonizedwa ngabantu abamnyama
uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu bakhulumisane ngomfuqazo wegugura hundi owabulawa khona abantu abafika inkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 eMathebeleland lenkabazwe. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokola abantu abedlula izigidi ezilikhulu namathumi amane 140 million asuhlolwe emhlabeni onke jikelele batholakala bele COVID-19. City sokubhubhe abedlula kancane izigidi ezintathu 3 million. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle Centers for Disease Control kuzwekazi le-Africa luthi kula bantu abafika phose izigidi ezinye lengxenye 4.4 million asebehlolwe kuzwekazi le-Africa batholakala phela umkhuhlane we-COVID-19. Abantu abangamakhulu ayisikhombisa 700 basuswe izolo esibhedlela se-Charlotte Maxeke Hospital kwele South Africa obekulo mlilo owethusayo. Iziphathamandla zikahulumende zithi akula muntu olimele ngesikhathi kuvuta amalangabi esibhedlela lesi.
Senganamasiko
senzi umandla
lo baba mkhulu
namasiko
babe lobola
usenzi
umandla
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili lo nkosazana sikhathele nyathi labe sikhuluma khona ngabantu abangendanga
nxa so independent umama usuzenzele kuba nzima kakhulu ukuthi ubuyisitshelwa ukuthi la ngale ngkhaya umama la uthe kosisi bathe into ezinje sezithe wena vele uyabusukhangela okwakho ukuthi usolva njani ngonani into esukibi sihlupha lapha omama babe sebezibonele kudala ukuthi eyakhe life iyayikwanisa njani so nxa sebizelwa ngezinye inhlupho ziba nzima phezu kwakhe and uyabe ngasafuni isicathulo esizakhala ngakwakhe ngoba yena vele uzijwayelele sakhe sizikhalela sodwa yabona ukulawulwa sokhulila sonto elula ukulawulwa kuya kube mnandi umuntu eqala emncane kona pana sutshela ukuthi namhla nje ayuye church siyendaweni nje kumbe sokuthwa yekela lokhu uyenza lokhu kuba nzima abantu nabangomama sebejwayele ukuziphilela bebodwa so mbona ngani yiyo indaba ekhona kubo mama kakhulu angazo baba bathi baba kwandanga ukuthi abe ngumahlala yedwa zaguge iba nzima bathi omama hayi kuba bakujwayele futhi bakwanisa into uyathola ukuthi uright nje kala stress
ye akuvalelisa uzulu kwabafitshane manyathi khonapho
hayi lokugcina semvalelisa abalaleli ukuthi I think umendi umnandi umuntu esesemutsha engakahlakaniphi ahlakhule lawo azahlakaniphi esephakathi kwawo ngoba ungaqala ukutesta impilo yokuba wedwa uzuzuza ufike obo 30 something to 40 uwedwa bese uthiwa uyathathwa from 40 years kusiyali I think ukuba nzima ke lapho ngoba uyabo sokhulile usule ingqondo la usule izinto zakho lazo ngale wedwa eceleni labantu abakho sebebakhulu kumbe ngolabantwana kumbe ngolomntwana ukuthi ke manje uyekuba ngumakoti ongugogo kuyabe kungasayenzi labana abantu labo sebezayihluleka lokuchayela umthetho ngoba vele lawo lo wakho umthetho so labo makhelwane sebakujwayela vele ama customers ajayela ungumanyathi sebemanga lamhlanje ukuthi ongani kuyaba disturb engqondweni ukuthi kanti manje lo bomdala la yiseceleni lapha sokumba engathi bejwayele ukuxoxa lami besidlala bengichacha sebeza yesaba phela sokulokhulu la iceleni uyayibona nje ngicuthi nje life yakho niya bisiza sizaqalisa ukutshintsha ibanzima ngoba usumdala ngiyabonga abalaleli
haye uhlelo lwethu luma lapha kolamhlanje bese lo sikhathele nyathi yena ongendanga njalo wayingcedi kwezamasiko esintu asidibaneni singabaphilileyo ngeviki ezayo sokwisikhathi sokholo lwesikristu silontukabenikomo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli kuleli viki ngiyathokoza kakhulu ukuthi sihlangene njalo
usiphatheleni lamhlanje
Siloku sisaphuma kupasika ngifuna ukubala ku Luke chapter 24 iverse ka 46 nsehla phansi wathi kibo kulotshiwe ngokunje ukuthi uKristu uza kuhlupheka avuke kwabafile ngosuku lwesithathu kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka lokuthethelwa kwezono ezizweni zonke kuqalwe eJerusalem linakele ngabafakazi balezi zinto ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi ukufa lokuvuka kwaJesu kuqhakathekile yebo kodwa into eqhakathekileyo njalo ukuthi esinazela lapho uJesu ayithiyela abafundi bakhe njalo ayithiyela lati yikuba ngabafakazi bevangeli isikhathi esiningi abantu babe befuna ukubuya ukuthi babusiswe kuphela uNkulunkulu empilweni zabo uNkulunkulu abenzele izinto ezinhle kodwa bakugcine ke khonoko kube ngokwabo ikanti siyananzelela lapho umlayo kaJesu awuthiyela abafundi bakhe yikuba phumanini liye kwabanye abantu okokuqala sinanzelela ukuthi lapha wakhuluma ukuthi kumele kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka into engifuna uzibuze yona ukuthi intshumayelo leyo izwayo kumbe wena intshumayelo oyithumayelayo iqalisa yini ngokuthi kumele abantu baphenduke na ukuphenduka kuqakathekile siyananzelela yena uJesu ngakhe wathi qalisa evula umlomo wakhe wathi phenduka nini ngenxa yokuthi umbuso wezulu ususeduze so ukuphenduka kutsho ukuthi umuntu enhlizweni yakhe uyafika esigabeni sokuthi ananzelele ukuthi into leyo ayenzayo ayilunganga njalo udinga uThixo ukuthi amsize empilweni yakhe njalo umuntu ophendukileyo singananzelela uZacchaeus siyabona ukuthi wayethathela abantu izimali zabe ngutax collector kodwa wathi sephendukile okweqiniso wama ukwenza khonoko umuntu ophendukileyo uyachiya izinto akade ezenza yiluphawu lomuntu yabe sephendukile lolo khathe siyabona ntane ngumuntu esithi ngiphendukile kodwa lokho phakathi kwesono senesu ayivele elasu amandla evangeli ayenza ukuthi nxa umuntu sephendukile achiye into akade eyenza achiye isono akade ephila kisho kuze kuthi lalabo abambonayo bamangale ukuthi hawu kanti kwenzakaleni kuzibani lozibani yiko okuqala ukuphenduka okwesibili ukuthi kumele thina nxa silifakaza leli evangeli kukhanya ukuthi siphakamisa ibizo likaJesu abantu abanengi nxa bethumayela ivangeli kuyabe kungasakhanya ukuthi kuphakanyiswa ibizo likamfundisi kuphakanyiswa ibizo likamprofeti kumbe kuphakanyiswa ibizo likaJesu ngoba uyakhuluma uPaul kwabaseFilippians ukuthi akule elinye igama esaliphiwayo kumbe kusezulwini kumbe lapha emhlabeni elingaphezu kwawonke amagama ngaphandle kwegama likaJesu njalo yilo elikwanisa ukusindisa abantu kodwa siyasibona abantu sebesuka umuntu usethumayela ibandla lakhe umbuso ethumayela ibizo likamfundisi lokhu ayisinto engakwanisa ukuphendukisa abantu kodwa into ephendukisa abantu yikuthi kuthunyayelwe ibizo likaJesu lokuphenduka kwabantu okwesibili into eyenzakalayo ngenxa yokuthi uJesu wafa waphinda wavuka esiphambanweni yikuthethelelwa kwezono zabantu ilizwi likaNkulunkulu lithi wozani kimi lonke elisindwayo
akuyiphethe mfundisi
Asithandazene baba igama lika Jesu sesithandaza ukuba ngabe ilizwi lakho namhlanje lingangena phakathi kwenhliziyo zethu siphenduke phakathi kwezono esilazo lalapha esiphambanise khona njalo ngiyathandaza ukuba laba balemthwalo uNkulunkulu wami ayiphakanyiswe namhlanje ngegama lika Jesu ibe kuwe ukwenzela ukuthi bona bakhululeke egama lika Jesu siyathandaza amen.
Bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo ungatshela kusasa mfowethu. Sike sizwe ezabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Gobe. Namhla sixoxa ngosuku lweIndependence Day kuhlelo silo ahliphunye olwela ilungelo likaZulu kanye lo-admire masikati okugatsha lwabatsha lebandla leZANU-PF. Sizaqala ngokuzokuthi u-Ashley uzathini ngokuqakatheka kwalolu suku kwabasakhulayo. Phunye ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela umbono wakho ngokuqakatheka kwalolu suku.
Ngiyabonga ukuba phakathi kohlelo lolu. Independence Day iqakathekile kithi ngoba lulusuku olusikhumbuza ama-sacrifices ayenzwa ngabantu and lulusuku esicabanga khona ukuba singazinikela ukwenza into siyakwanisa ukunqoba.
Siyezwa abanye abontanga besithi akukho kokuthakazelela bathi basancindezelwa, ukubona njani lokho?
Kuliqiniso ukuthi eZimbabwe kulokuncindezelelwa khathi singakhangela ama-courts ugcwele ama-political prisoners abazama ukukhuluma okubi okwenziwa ihulumende, kodwa uhulumende kakho open ukuthi alalele ahambisane lama-citizens. Siyabona amakhesi zabo makombolelo aruzivishe indaba esitshengisa ukuncindezelelwa.
Ubona ngani uhulumende kamongameli Mnangagwa uyasebenza gadalala na ukuthuthukisa intsha elizweni?
Ukukhuluma kulula kulokuyenza. Siyezwa ukukhulunywa ngumongameli, kodwa kumele sibe lesikhathi sokuzibuza ukuthi yikho yini okufunwa ngabantu, yikho yini okufunwa ngama-youth ukuthi kube le bank yabo. Ngoba ama-youth afuna into ezibambekayo abazitholayo mihla ngemihla, afuna imisebenzi bekwanisa ukuthola nje impilo enhle kwelabo ilizwe. So kule singakuthi ngama-misplaced priorities.
Hayi, siyabonga Phunye ngokungena kuhlelo. Zulukandaba, asizweni ukuthi u-admire masikati uthini ngalolu daba. Admire, tshela uZulu umbono wakho ngalolu daba.
Hayi, ngiyabonga ngiyathanda ukuthi ibhibhidi yethu iZimbabwe usuku lolu phakatheke kakhulu ngoba lwasipha ithuba lokuthi sikwanise ukuthi sizibuse njengabantwana beZimbabwe. And kwabasakhulayo mbona ngantu uphakatheke kakhulu ngenxa yokuthi basinika futhi ithuba ukuthi singene kwezombangazo, ngoba nje iground yankhona labe lingekho lebo, but siyazazelela ukuthi bakhona nje abakusakhulayo abakhona nabo laphana kwezombangazo bakwanise ukuthi bekhulume lokhu nalokhu. Sikhona pho nje zananzelela futhi ukuthi kulamathuba amaningi avulekayo ngosuku lolu zananzelela ukuthi kwalokho abantu kukwazi ukuthi bavote basebenze abontanga baye esikolo.
Siyezwa enye intsha isithi bona basancindezelwa, ukubona njani lokho?
Ya, umbono wabo uyakunjalo angithi, but esifanele sikunanzelele ukuthi amazwi onke ale ndlela yokuthi baphatha njani uhulumende wabo angithi lokhu kuya ngokuthi izinto sizibona ngaluhlukumbe ngawukhumbulo. Singakhangela kithi kakhulu nda zananzelela ukuthi vele kwezombangazo thina singakuhlele sifake kuma-sidelines ngenxa yokuthi kukhona maybe sibe singakutshelwa kumbe kuyabe kusenzakala izinto kwezinye indawo thina sibe singazazi kumbe ezinye izinto yayenzakala kudala seziphindi kwakathesi ukuthi wena njengontanga ufike ungene kumbe ungenele into enyemelana kuyabazia. So ngibona ngathi abantu abaningi besithi uhulumente, but mina ngokubona kwami njangokushisa kwami ukubhibhiyithi. So xa uhulumente eyithi sinento kumele sizilungisele izinto, but izinto azilungiswa ngokuthi singene emgwaqweni sasukuhlabela sithaa izinto angithi, but zilungiswa ngokuthi singene engenini zombangazo sihambe kathi khona fana ukuthiwa kuseparliament elungisa imithetho ezabe isifeza thina njengabontanga. But ontanga kuyithoka kasefa kaliyonzanabaukuthi ngene kwezombangazo ukuthetha akusibhadali malitho.
Hayi, Zulukandaba, sithanda ukubonga u-admire masikati kanye lo Ashley Phunye ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Gobe.
Happy happy Independence Day. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Wenze midlalo iqembu le Dynamos Football Club linqobe ele Highlanders FC elakobulawa 2-0 kunkezo ye Independence Cup. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisa ngo Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.